Mhlaka 18 mabasa minyaka yonke likhefu lokunanza uzibuse weZimbabwe lithakazelwa izalane zalelo lizwe elizweni lonke laphandle kwelizwe abatsha labadala. Abaningi kodwa bakhala ngokuthi ilizwe kulokuthuthuka libuyele emuva okwethusayo, abanye beligcaza njengelidilikileyo. Nanku isimo somnotho lesombusazwe seligaqa ngamadolo, imisebenzi engabonakali, le mali ingatholakali emabhanga. Umnumzana Akim Hlanga ngosakhulayo oyisiphathamandla sebandla leMthwakazi iRepublic Party kobulawayo, yena ke upha umbono wakhe ngosuku lukaZibuse.
Usuku lwezibuse thina njengabantu bakomthwakazi emathebeleleni asikatholi independence. Independence yashiya iZimbabwe ngo-1980 bephiwa ngabelungu. Thina emathebeleleni asikayibona uZibuse. Kambe sula singathi thina sathola uzibuse khona 2 years down the line, kuthiwe sithola uzibuso saqala ukuthi kubulawa nje njengenyamazane. So from 1982 kusiyafika ku-1987 kutshengisa ukuthi ilizwe alikakhululeki, sasingakhululekanga.
Uqhubeka umhlanga ethi inkululeko ekhona eZimbabwe kayikhanyi.
Akula kukhululeka kuleli lizwe. Abantu abatsha abaningi bavame ukuthi bebaleke beSouth Africa, abaningi bedliwa zingwenye limpofo lapho bezalekela isimo esikhona elizweni. Akula kungcono kulelizwe, imisebenzi kayikho kayibonwa. Abantu abatsha abaningi abasebenzi bahlezi nje banawo amaphepha bengabe befundile kodwa imisebenzi kayibonwa.
Omunye njalo wabasakhulayo umnumzana Steven Sibanda osebenza nenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu kobulawayo, laye upha umbono wakhe ngelanga likaZibuse.
Usuku likaZibuse njengento ekhulayo singathi alisela value njalo alisela njongo abayalelwa ngabotongogara kusikisela kusala umbiyani yani. Ngathi ngesilungu se it have lost its values and principles. So intsha injengathi thina asiboni injongo mbe asiboni incedo lokuthakazelela ilanga likaZibuse.
Usizi ba uphinde wathi eleZimbabwe licela abantu abafundileyo okwamagama kodwa isimanga yikuthi bangamagwala ngoba bayesaba ukuphakama belwela amalungelo abo ahlala esephulwa nguhulumende osehlale wedlulisa embusweni.
Ngesilungu bathi the more you educated the more you become cheated. Ngathi uZibuse waseZimbabwe ufundile kakhulu kodwa when it comes to issues ezisimple njengokuthi alright okwamanje umuntu lokasenelisi ubona kuhle okunje akusamelanga kube kwenziwe ngendlela nje. Abantu abakhoda that intelligence ubana baboni. Kunamhlanje ngathi asingeneni emgwaqweni sidemonstrate against umbuso kamongameli Robert Mugabe. Into abaqala ukubuza yona iningi layo ukubana ngiyatholani bengazi bana balungiselela i-future yabantwana bami. Ukuthi awufundile sibi kodwa ukufunda kwake mina kangikuboni. Nxa sibeseka ukulandela i-constitution esinika amandla ukubana si-impeach-e umongameli Robert Mugabe ubana noko asenelisi ubana ale ebusa.
Bobabili bayavumelana lombono wabaningi emphakathini abathi eleZimbabwe seleyabuyela emuva kungasela lantuthuko lokhu ilizwe lasuke ezandleni zabancindezeli abamhlophe lisiya kwabensundu. Lokhu kuvezwa yimithetho lezinqumo esezithathwa nguhulumende osephelelwe ngamacebo okufana lesinqumo esisanda kwethulwa ngumphathintambo wezemfundo umnumzana Lazarus Lokora othi abazali sebengahlawulela indleko yemfundo yabantwana besebenzisa izifuyo ezinjengembuzi. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, ngingumike Hobe.